Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abane uthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le coronavirus elizweni izolo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Tshisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Tshisirimunu yinto engasiphathiwe thina njengenhlanganiso ye-ARTUS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kulandelela amalanga awe 16 days of activism against gender-based violence.
Ibandla le-MDCT lithi ikhefu le-Unity Day ebelikhona izolo bekulilanga lokukhumbula ababulawa umbhuqazo wegugurawundi, hathi ukumanyana kwezalane zelizwe ngoba abemhlubulweni weMandebeleni belokhu befuthelene.
Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe mbuzane. Lilanga lokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezani kuzaphela yini na.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abane kuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le coronavirus elizweni izolo. Ababhubhileyo ababili ngabeMashonaland East, oyedwa ngowakobulawayo, kuthi omunye njalo ngowemanikaland. Iningi labatholakale belegciwane le coronavirus ngabesigaba seMatabeleland South, lapho okulaba ngamachumi amane lambili 42, kulandele abemaswingo abalichumi. Izolo kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamachumi amane 1425, kwabanjwa igciwane le coronavirus abalikhulu lamachumi amabili lambili 122. Asebebulewe yi-COVID-19 elizweni lokhu igciwane le coronavirus laqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili alesikhombisa 326. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ARTUS isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Tshisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Umantshi womthethwandaba weMaswingo omnumzana Mbonisi Ndlovu ugwebe uTshisirimunu ukuthi ahlale ejele kulandela ukutshengisela ngenyanga kaNhlangula kuwona le umnyaka okwenziwa ngamatitshala besethula izikhalazo zabo ezimbalwa ezigoqela iholo elincinyane lokusilela kwezokuzivikela ekumemethekeni kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umantshi ubemgwebe ukuthi ahlale okwenyanga ezilichumi lasithupha 16 entilongweni, kodwa wasusa inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-ARTUS ithi izazama ngamandla ayo wonke ukuthi uTshisirimunu akhululwe. uTshisirimunu wayethoniswa ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-ARTUS umnumzana Obert Masaraure, yena walahlelwa kathana icala lakhe. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUS unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Tshisirimunu yinto engasiphathiwe thina njengenhlanganiso ye-ARTUS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda ukulandzelela amalanga awe 16 days of activism against gender based violence lapho esikhankasa khona ngokuphathwa kahle okwabesifazane lamantombazane lokhu ukubotshwa kashila Tshisirimunu kutshengisela ukuthi amalungelo abo mama awakananzelelwa ngabaphathi intambo ngoba ukhombishila Tshisirimunu umuntu akadelwela ababalisi ukuthi bethole iholo elingcono kunje icala lakhe ukuthi nje akhulume ukuthi sikhalela imali engange 520 US dollars kungasikho ukuthi ulwisane lomuntu kumbuhluphane lomuntu ukukhuluma nje kuphela ukuthi ngifuna imali ezangiphilisa mina lemuli yami kunje siyinhlanganiso yathu sidabukile ngoba ngomunye wethu ebesikhala laye ebesilwa laye kunje ukuhlukunyezwa kwakhe kufana lokuthi lathi sesihlukumezekile
manje njengenhlanganiso akusoze kubangele na ukuthi abanye besabe ukulwela ilungelo lenu linamatitshala
ukubotshwa kwekhombreji Tshisirimunu ngeke siyale ukuthi kuyasethusa kuyasithelela ukwesaba kodwa ukwesaba ulambile asonto asondlela yokuphila nxa ulambile noma usesaba kunjalo uzabulokhu usilwa ulwela ukuthi lawe uthole imali engakuphilisa so ukuthi ubotshi ukomrade ubuhlunga buzwayo nathi siyabuzwa sikhala laye lapha khona udabuka kwakhe lathi sidabukile njengenhlanganiso kodwa asisuze sihlehlele emuva sizaqhubeka silokhe sisilwela lokho akade kulwela yena ngoba yena kuyisifiso sakhe ukuthi impi yokuthi silwele amalungelo ethu njengababalisi lemali esiyifunayo amboni ukuthi yena engafisa ukuthi sihlale phansi sithi hayi sesesaba ngoba yena sebotshiwe hayi sizaqhubeka kunjalo
unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo izolo bekulikhefu elafakwa kulandela umanyano webandla lezanu lele PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Kuningi okwachiya abanye bezibuza ubuqotho belangaleli ikakhulu isivumelwano lesi ngoba sikufaka mgceke ukuthi ibandla lezanu laginya elezapu. Isivumelwano lesi samisa ukubulawa kwabantu besigaba seMathebeleland lenkabazwe livuyo le 5th Brigade elalisaziwa ngokuthi igugura hondi. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo wethule amazwi akhe ngaleli langa esithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba limanyanisa uzulu elizweni lonke. Kesizwe amazwi akhe.
Peace building, conflict resolution and management.
Ukuthi ngendlela zokuxazulula inkinga kumele kube isona siqoqela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sithethethukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphanganisela esikhathini sangemuva.
And the boldness to confront the past to bring about healing and the closure.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa izolo ngelanga le Unity Day. Kodwa ibandla le MDC Alliance lethi leli langa liyize. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni sakoBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ilanga le Unity lilanga nje elokuthi abezanu babe zenza bona abantu abafuna ukuthi bebambane labanye khonapha eZimbabwe lapha abazenzwa bona ongcwele ngcwele angithi kodwa thina siyakwazi ukuthi izanu yiparty yezigilamkhuba siyakwazi ukuthi vele abalaqinisa siyakwazi ukuthi okwabo ikuzama ukuthi bebambe uzulu amehlo ilanga le Unity Day vele lilanga elokuthi thina siyakhumbula labo ababulawayo ngombhuqazwe lapho ababe ebhuqwe ngabavuto ezipra ngesikhathi sempini asebekhwichiza besebenzisa bona laba abakuzanu ukuthi bebe yibo asebekhwichiza ukubulala abantu besindebeleni kukakhulu kubulawa amabutho ezibra wawungabantu abangaphandle ababesebenzisa amabutho wonala e-Fifth Brigade yikubona ukuthi sukela from ilanga le-independence i-ANC lapha eZimbabwe abazange bethole i-base abantu kanjengabo Chris Hani vele abazange beba abantu abathandwayo kuleli lizwe uzananzelela ukuthi into ethiwa ngesikhiwa ama-joint battles akuzange kube khona lapho ababehlasela izitha lapho watholakala izanda lamabutho e-ANC behlasela izitha ngoba phela siyakwazi ukuthi izanda vele yayileyane yayiphambanisa inhlelo ezenkululeko yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe kuzana lilanga lokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezana kuzaphela yini na lilanga lokuthi thina sibe kwazi ukuthi njengamaNdebele ilizwe sizaliguqula kanjani ukuthi sibe lempila kahle lilanga lokuthi thina njengabantu besindebeleni sibe kwazi ukuthi lapha singabafelakazi sizintandane njalo ilanga elihle liyeza kodwa ilanga lelo alisilwela namuhla
nxa lingathatha indambo zombuso njengebandla kuyini elingakwenza ngelanga leli lingaliguqula yini kumbe liyahlala likhona
nxa singathatha umbuso njengebandla le-MDC iUnity Day lay ayisoke ibe yi-Unity Day yabe sizayibiza ngebizo lakhona elamaqinisa ngoba leli lilanga elokuthi sitshelana amaqiniso lilanga lombhuqazwe leli
lo ngumnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo amazwi kaJirotsa agcizelelwe ngabanye abantu bakobulawayo lesigabeni seMathebeleland abathi iminyaka engamachumi amathathu lantathu edluleyo ngemva kokulotshwa kwesivumelano se-Unity Accord umhlubulo weMathebeleland lenkabazwe lokhu ungananzwa kwezentuduko ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
uZulu wakobulawayo ube lombuthano sikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse umbuthano lo oyenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association inakora uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe
into eqakathekileyo yokuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi okwenzekala ngesikhathi segugurawundi bangaze bathatheka ngokuselebrata i-Unity Accord
ikakhulu usapho lwezimbabwe sikhalele ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqathile ngaleso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabu Nkomo lo the late futhi ubaba uRobert Gabriel Mkabe abahlanganisa amabandla omabili i-PF zaphu lezani PF ukuthi kube into yinye singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongani kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ukubambana kwenkokheli lalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe sinanzelela ukuthi kwasongani kulokuxokozela songasakhanya ukuthi kuyini ukuthi abantu bayangaphi empilweni siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho
umnumzana Greta Sibanda ongumgcini sihlalo wevuselela restore umhlanhlandlela uthi abantu kumele bengabandlu lulwa
injongo eUnity Accord Unity Day ivaluleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo eUnity Day iyafezwa abantu bathole amathuba alinganayo ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi unit accord ibe into eyamelekileyo esizweni ikho ke ama authority kaluze khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. Kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukomitha ukumnisa udlakela akuzange kwaba la udlakela kwaba lokubulawa kwabantu.
Ngimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu oyedwa obhubhileyo labanye abangamathumi amabili lantathu abalimeleyo ngemva kokugenquka kwebhasi ye-Impala Thozi edolobheni leMakado kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk lithi kulowesifazane oweZimbabwe obenengane zakhe ezimbili abagalule emfuleni uLimpopo ngemva kokugenquka komkhumbi kade bephakathi kwawo befuna ukucapha ukuthi baye kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Yes, salibonani izihlobo zami lapha edaluka elufane isitudio zokusenduksi. Ngidinga izihlobo zako Zakaria Simango, yena wazalwa ngo-1945 wabhubha ngo-2000 ngo-August khona ngapha edaluka. Kusho ukuthi Simango lo ubezalwa eChipinge, ubaba wakhe kungusiyabhawa Siyabhawa Simango, umama wakhe kuZamuse Mhlanga. Wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. USimango wasuka kibo ngo-1972 wayasebenza eShangani Mai. Ngicela angabe uyakwazi izihlobo zelizo uChipinge ezakoSimango ngabantwana abadinga ubelapha eDaluka. Batholakala kulezi namba abantwana abajiwa nguSimango 071 621 2998 kumbe 0779048145. Ngiphinde njalo 0716212998 or 0779048145. Ngiyabonga ma zingatholakala izihlobo zabantwana sebedubekile.
Yona ke le ndawo le ngikhuluma ngayo iseBed Bridge Border Post. Imoto zibambe zisebelekile kakhulu lapha. Abantu bathi banabo 3 days behleli lapha. Kade kufuneka umzamo kodwa ukuthi badlule lapha. Lapha sicela ngathi i-government yeZimbabwe lapha e-border lapha ningathi ngasheshisa abantu bekwazi ukuyodla iChristmas emakhaya. Indlela ekhona laphana enzima kakhulu. Both sides ngathi manje imoto zigcwele ukusuka lezi zizofika ngapha eSouth Africa zingene. Akunandlela yokuthi babazamele ukuthi basheshise ukudlula lapha. Kade sicela ukuthi ngabe i-government, both government bazame ngempela ukuthi badlulise izimoto lapha e-border. eboda eSouth Africa neZimbabwe bazama ukusheshisa ukuthi abantu bayokudla iChristmas nabantu ababa.
Hayi, kunzima mpela, into zama lockdown ezizinzima ngoba isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi abayazi ukuthi ibhendi ingumsebenzi. Ibhendi ingumsebenzi ngoba uyakuhola, uyakwe kusebenza njalo. Uyakhona ukuphilisa abantwana uma ulemuli, uyakhona ukuphilisa abantwana, uyakhona ukwenza noma yini. So ibhendi ingumsebenzi oqakatheke kakhulu, oqakatheke kakhulu mpela. Njengathi thina mina ekuyami ibhendi engikiyo iMlambosi Express Band, ibhendi elohlonzi elesithunzi as ama-super legend. So hayi, into engikhaleka kakhulu yikuthi i-lockdown le isibulele kakhulu. Lakhona kube ngcono ngokuthi this year asikhonanga ukurelease i-new CD. Ngaba kuthiwa siyirelease-ile njengala sithi besizothwala nzima ngoba kuzopromota kanjani makunje sokuyi-lockdown, ama-CD athengisa kanjani, akuthengiseki. So into engibongelayo ukuthi hayi, kuqondene lomnyaka esingazange sirelease ngawo, asingaze next year ukuthi kuyabe kunjani ngoba yomnyaka kumele sirelease ngayo i-new album yethu. Hayi, so angazi impela ukuthi i-lockdown izosiqhubeka isiphilisa kanjani. Hayi, abantu abaningi basenkingeni impela, sithi sodwa amabhendi esenkingeni, baningi abantu abathwele nzima nge-lockdown. So hayi, kahle kahle singathi-ke asibongeni uSomandla ukuthi siyangena ku-2021 siphila noma kanjani ngoba hayi, i-lockdown le ibulele imisebenzi yabantu abaningi kakhulu 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 kakhulu. So asakwazi impela ukuthi kuyobheda ngani. Ngale nesasa lethu kaselaqiniso lalo. Ye, salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Onias Moyo, ibhawunsa leMlambosi. Ya, ngisePlumtree ngaphansi kwendunuka kobhodo. Hayi, i-corona le ethanda ukusibulalela imisebenzi yethu. Ngoba kwamanje nje mina ngisebenza ebhendini iMlambosi Express Band, silamashozi manje akaDisemba, ama-hiring lamanye nje nala ama-free entry. Into ekhona yokuthi hayi, corona manje isithwalela ubhulu, isithwalela ubhulu. Asakhona ukupromota, asakhona ukwenzani ngenxa yama-lockdown. So ngizwa ubuhlungu kakhulu uma kuzofika uDisemba kuloko kuthiwa i-lockdown, corona iqhubekela phambili. Asakwazi ukuthi sisebenze njani ngenxa ye-lockdown. Kuthanda ukusibuyisela emuva kakhulu mpela, kakhulu kakhulu. Asakwazi nokuthi siyenze njani, kunzima nge-lockdown, kunzima kunzima kunzima.
Selibonani ku-Studio 7. Ngifike late, ifoni ngivule late, ngiyaxolisa. Yikuthi nje thina kulezi nsuku mpela kufuneka lisifonele live, lisibuze ezinye izinto lathi sincedise ngombono esinawo. Hayi, ngoba manje masifaka amaphimbo kulezi zinto kuyabe kufuna ngigijime ukuthi kungani umsuzodwa, kanti thina into esizikhulumayo zingagcwala ama-page angu-6. So sesingamadoda avuthiweyo entweni ezinye ezithize efanele ezinye lisibuze zwa, sizolitshela lathi silisize emsakazweni. So hayi, ngiyaxolisa, ngibona kade kule message ukuthi sikhulume sifakele abantu ama-Christmas ukuthi hawu, Happy New Year le, Happy Christmas. Manje ngikubona manje sokusebusuku ngo-10. Hawu, ngiyaxolisa kakhulu, salibonani lonke madoda, ngumpofu okhulumayo.
Bantu beZimbabwe, ukuhlala phezu kwengqondo lokho izami zalilungisa. Iyavula amakhampani ngani, kade sivula amakhampani ngama-toll gate, ivula amakhampani ngezikolo, ivula amalokozeni ngamabheyili ngoba isehlekile ukubusilizwe. Lokho kuyenza ukuthi abantu bahlalele sejele eZimbabwe. Phezu kwe-corona abantu babhadalisa, behulumende ababhadala ama-tollgate, babhadalisa bona abantu abavela ngaphetsheya lapha ebhoda lapha isiminye eminye, bafuna imali kakhulu. Bacabanga abantu bengachapha besiya kwamanye amazwe besiyasebenzela ukuthi mnanka ahlale embusweni. Az abanye abantu yazi mnanka bayazitshela kakhulu, kumele babone ukuthi bavusa ilizwe labo, bengancindezela abanye abantu abasuka besiyaginya imali, bangacabanga ukuthi badingela bona iy'mali zakwamanye amazwe. Khathesinye izitolo bafuna imali zakwamanye amazwe, kodwa kuthiwa kulo baba eZimbabwe ubaba ungumfazi mnangaba. Yaziyazi ehlulekela lo muntu lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika,
umongameli Donald Trump ubikwa esenza imihlangano labangane bakhe esigodlweni se-White House lapho abazama ukudinga amaqhinga okugenqula impumela yokhetho. Abanye babantu okuthiwa bahlangana lo-Trump ngabathi u-Steve Bannon lo-Michael Flynn owasuswa ejele ngu-Trump ngemva kokubotshwa esetheswa amacala ambalwa. Lokhu kwenzakala uTrump esetheswa umlando wokungasaphathi umsebenzi wakhe ngemfanelo osekuthiye igciwane le-coronavirus selisenza umathanda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus kwelemelika.
Kulezi nsuku umumo uqhubeka usiba mubi. Abaningi abaningi abantu asebebanjwa lomkhuhlane kakhulu ngemva kwekhefu lele liba khona lapha ngolweze emelika elokujabula nje abantu bebongela kazalanga ukuthi Thanksgiving. Ngalokho sibona njalo ukuthi okuningi inani labantu asebebanjwa umkhuhlane selisala lisanda kubantu babehamba endaweni ezitshiyeneyo bedlula emagcekeni endizamtshina lapha. Asazi ukuthi kwayenzakalani khonapho-ke abanye basebefika befike besiyawuthelela abanye phambili kodwa kwamanje hhayi umumo omubi.
Ke sikhangele ezombusazwe ubona njani udaba lukamongameli Donald Trump okhanya ngani ufuna ukwalela esihlalweni?
Bake bethe esintwini ayikho eyake yafa ingaqhatshanga. Uma isiza kufa iyaqhatsha inkomo ikhabakhabi khabakhabi. Umongameli uTrump ngombono wami nje zinhloni zokuthi amukele ukuthi wangqotshwa nguBiden. Kuba yena ungumuntu nje othanda ukuthi yonke into ayenzayo ungumuntu onelisayo. Wayetshela abaningi wathi uzanqoba kodwa ugcineke ngasanqobanga. So zinhloni nje zokube lokho esithi ye ngaqitshelezelwa abantu bengavumi kwathinithini. Okulusizi ukuthi abalandeli bakhe bayamkholelwa khonokho. Yikho abaningi bakhona sebesuka sizothatha sebehamba sibe siyabonakala endaweni ezifana labo Michigan behalada inkokheli zaleyo ndawo esithini laqibelezele Katwen okuyinto embi ngoba lapha eMelika sikhona nje ezinye indawo zakhona lapho abantu abavunyelwa khona ukuthwala le mbhobho behamba nje phandle emgwaqweni okusuka kusesabise sonke. Loba nje thina lapha eMaryland kungavunyelwa lokho kodwa ungahamba endaweni zabo ezifana labo Texas usiya phansi khona leko kubo Michigan le ndaweni esifanayo abantu bavunyelwe ukuhamba bethwala impopo. So kona abantu basebe haladisa abanye besithi laqibelezile okhethwe.
Ubona ungani khona lokhu okwenziwa ngumongameli Trump kuzachiya umhlaba usubheka njani ilizwe leMelika njengoba bekuyilo elingani liyakhokhela kundawo zonke ezibalisa zonezo ezombusazo?
Bakhona bake badlala phandle lapha bathi sokumele amazwe athile ajezise iMelika ngokungaqhubi ukhetho kakuhle. Kodwa engibonayo ukuthi indlela umongameli uTrump aziphathe ngayo asindlela enhle. Lokhu kuyalulaza kuqakatheka kwalokhu ngesilunga bathi yidemokhrasi. Ngoba idemokhrasi bakhona abanqobayo bakhona abanqotshwayo. Oqakathekileyo ukuthi laba abanqotshiweyo bamukele ukuthi banqotshiwe. Kuthi laba banqobileyo labo baphiwe ithuba lokuthi bangene esitikini bajayive. UTrump layo unqobile ngo-2016 enqobo uHillary Clinton. UHillary wamukela khonokho wadeda uTrump wangena esikhundleni. La sekumele ke enza okufanayo. Amazwe amaningi akhokhelwa ngontando kayiphikiswa bayajabula uma bebona lokho kwenziwa nguTrump. Labo kusasa benganqotshwa bayayala ukuphuma. Okuhle nje ngeMelika ukuthi ngesilungu abathi khona idemokhrasi. Idemokhrasi lapha ilempande esijulileyo. Ngalokho uTrump uzaphuma efune engafuni. Kodwa kwamanye amazwe kuyesabisa khonokho ngoba abalazwe impande ezifana lalezi ezalapha. So ontando kayiphikiswe bayazihlalela nje. Kodwa hayi sonke simele ukuthi mhlaka 20 ngozibandlela kunyanga ezayo uTrump uzaphuma. Kungene ke uBiden.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMaryland.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yamatitsha la emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo uNkosazana Sheila Chisirimunu, owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.